okwamanje slay enough manpower. Okungani kuyasilela zimota zethu. Kungayisikho ukuthi asilazo. Imota silazo. One yenza i-accident yaphuma emgwaqweni. Enye ile problem ye-engine. Yikho kwenza nje i-station saseNkulumane sisivala.
Lingathi ngenani le mota zonezo eselilazo, elisele lazo. Zingenelisa yini ukuthi zicithe imililo nxa iqhamuka kobulawayo.
Sile mota ezenelayo okwakhathi esinqamlilo ongaqhamuka. Kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlilweni sezile pumping capacity encane lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimota sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicithe umlilo njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-knapsack tank okuyikho esikusebenzisa ukuthi sehlise ilanga lomlilo base bebhula siwucitsha ngalezo ndlela. Hayi, ubulawayo ungathi ucovered.
Kunabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo. Kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye sikwenzayo yikuthi silama teams ako ground amelele esikuthi i-control depending where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-controlled burning sireduce i-vegetation around their property. Okusafe siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singachaji muntu, senzela ukuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya advertise ukuba khona kwethu ukuthi senza ama-controlled burning. Siyabhoda njalo emalokitshini kakhulu uwadi 4 ohlanganisela Burnside, Machamhlophe, ama-area la akhangelene neganga. Siyabhoda ngemota zethu sisebenzisa i-hailer. Sibuthanisa abantu kumbe sidistributa ama-flyers sibatshele ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-fire guard, siyakhuthaza ukuthi bathenge ama-beater, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshebhotshoziweyo ukwenzela ukuthi olebhoholo kumbe olamanzi ele pampu somehow angaconnect i-hose leyana ispray nje njengalokho elalikubona kusenziwa ema-ground nxa umlilo usiza kulakho ukuthi reduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property. Yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besibhoda. Into esivele silayo kuplani yethu.